Umnumzana Ivindosi Ziba unobhala wezina uthi bamatasatasa bezama ukuthi bazilungiselele ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 ngobulawayo.
Udowesi ukhangele nanolalo olukhulu kathesi indaba yonaleyo yokuthi ama-cases awe-COVID-19 ama-positive cases loke yanda especially lapha kobulawayo, and loku vele sokwenza ukuthi lathi sibe worried, sibe anxious. So sinasesikhangelele ukuthi silwise ukuthi ingozi leyo ibe phansi, ingasikhulele.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu ababoni ingozi elethwa ngumkhuhlane lo ngoba belokhe bebonakala beminyezelene ezitolo.
Indaba yokukhufuka kwenani labantu ababanjwa umkhuhlane lo we-COVID-19 liyakhathaza kakhulu. Lisiza ukuthi-ke abantu khanya nje beloke besithi cala celeni bakhohliwe abantu ukuthi inkalakatha yengozi eyenzakala edolobheni lakobulawayo. Wakhangela nje emzileni yokuthenga ukudla ezitolo, abantu babeminyene vele kabavulani isikhala ukuthi bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uthelelwa ukuthi nabantu bethi impene. So indaba elusizi kakhulu.
Udokotela Ruth Labode, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende, uthi bebekukhangelele ukuthi inani lizaqansa kodwa hathi kobulawayo kodwa ilizwe lonke.
Ukukhwela kwamakhesi kobulawayo kwamkhuhlane we-COVID bekuvele kuyinto ade siyimelele. Asikho kodwa asoze ibe ibulawayo yodwa, izaba yiZimbabwe yonke. Wonke umuntu olengqondo kufanele abekwazi ukuthi yena vele i-COVID iyakhwela kwezinye indawo, lakithi izakhwela uma singavikeli.
Umnumzana Rodney Jele, ukhansila ka-Ward 23 eNkulumane, uthi abantu kumele balandele izixwayiso abaziphiwayo ukuthi bengabambi umkhuhlane lo.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi lesi ukuthi asibekezele nini, sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu, ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakobulawayo. Singakhangela nje kuvuka kunamhlanje inani labantu asebebanjiwe positive sebelitshumi khathesi. Inani leli selingangezelela. So kuqakathekile ukuthi sipractice social distancing, sipractice even le hygiene, ukuhlanzeka. Njalo kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini ukwenzela ukuthi singawutholi umkhuhlane lo.
Iningi labantu likhanya lethuswe kakhulu ngokuqonga kwenani lasebefunyene belegcikwane le-COVID-19 kobulawayo ngesikhathi esifitshane kangako. Abantu kodwa babonakala benyakazela edolobheni, ikakhulu ezitolo, bezodinga impuphu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.